sibeka umfo wethu uMtsheli Sibanda ngomgqibelo. UMtsheli Sibanda ubengu-businessman olodumo kakhulu kwelakithi eNkayi. Wasungula ama-business akhe ngama-early 90s. Waqala nge-shop eyodwa, wazosungula amanye amashopu ehambe sakha ama-supermarket kuma-wadi atshiyeneyo eNkayi South. Into esimthandela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha ishopu, ubeqatsha abantu abavela khonapho ezindaweni ezisemabhuzaneni kuleyo basebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo, benelise ukwenza iy'moli zabo. So okutho ukuthi ngomgqibelo simbeka laphana, bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi bengumuntu adengenekisa abantu kakhulu. So njengomember of parliament weNkayi South masingibona kufanele ukuze ibizwe lakhe le mbali yakhe ingacitshi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamashop akhe okuthiwa yiThokoza Business Club. Leyo business club ngeyokuncedisa abatsha, ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengomember of parliament weNkayi South ngidonete i-R5,000 kuyikuthi bona bazavumba ikomiti yabo eyiye kahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution ye-club yona leyo. Mina okwami ngidonete esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa. Okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi labo bala ama-monthly subscriptions be-chaya isikhwama sabo sikhule, yimali ababeyibolekisana njengabahlali beNkayi osomabhizinisi abacathulayo abasaqala amabhizinisi, bebolekane bengesifana ukuyawodwa izinto bebawodwa koBulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labobhotswana kumbe kuboZambia amazwe lawo esathelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani, njalo bagoqela ziphi izigaba zeNkayi?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtsheli Sibanda libula osomabhizinisi nabaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhambela bona labo osomabhizinisi abaqalayo. Njalo akulamgoqo ukuthi ngizani ongangena khonapho. Klabhu engajoyinwa ngumuntu wonke okhona eNkayi, especially kukhosensi yami eNkayi South, and okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo klabhu esiyibiza ngokuthi iThokoza Business Club. Then nasejoyinile laphana ukuyibo njengama-members ukuthi bavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka R50 kumbe ufaka R100 kumbe $5 kumbe $10, kukuyo wonke bavumelane. Okwami njengommeli wabo edayini lephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club nokubafakela esikubiza ngokuthi i-seed capital. Leyo yimali vele ukuthi i-club ifonywa bayithola ivele isikhona.
Baningi yini abasungula amabhizinisi, njalo lapha sikhangela amabhizinisi anjani?
Ngokunzima ayibhekane labo njengelizwe, ngibone njengomember of parliament ukuthi ngisungule esingakubizanga ukuthi creating job opportunities, uku-create amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo whether uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-resalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant, uyenelisa ukujoyina leyo club. Whether uyenza i-welding kumbe i-carpentry, ulungisela abantu izinqola, uyalungisa izivalo, ama-wardrop, ukhululekile ukujoyina leyo club. Ungaba umuntu othengisa esikuzama ukuthi ngama-cellphone accessories lama-electrical gadgets, ukhululekile ukujoyina leyo club. Iklabhu leyo ngiyomuntu wonke oyisizalo seNkayi ofuna ukuncediseka la ukuthi asungule eyakhe ibhizinisi. Nabantu sebejoyine leyo klabhu ibe nemithetho yayo, beceda lapho besesiyavula esikubiza ngokuthi yi-bank account le bhanga ababelikhethile ukwenzela ukuthi yonke imali eyabe itholiwe kungama-subscriptions iyahamba iyefakwa ebhanga. Nakungenzakala ukuthi omunye wamalunga eklabhu leyo enesifiso sokuboleka leyo mali, laba siyabiza ngokuthi ngama-signatories bayahamba bayayithatha leyo mali ebhanga banikeze lowo yabeyitshelile ukuze ancediseke kuleyo bhizinisi ayenzayo.